uhulumeni uBhulo waluthwala kusukela ngo-1980 kuze kube namhlanje. Njengoba kulokhetho lona lolu amaphaphu lezibindi ayachaya nanxa ungasiwe wezani. Vele uyakwazi ukuthi khona usenkingeni, uthwalelwe uBhulo, uzabe usemajele, kwabanye imhlangano iyavalwa, kuthiwe khona hhayi akulazimota zamapolisi, manpower intutshwana. Wena uzenzele nje umhlangano wakho usithi ebantwini hhayi ngifuna ukuba ngukansila, babe bephezu kwakho. Abantu ababulala abantu ubathola bekhululekile. Ufica umuntu pre-bail kodwa ngumuntu obulela umuntu, but umuntu obesenza umhlangano kumele ayefela esitokisini kumbeni ejele. O-voters roll bona laba asoze babonakale babuntu. Kuvele kwenziwa sithwala uBhulo entweni yonke. Ilizwe lifile, ilizwe lifile, kanti sikuthiwa emadorobheni kuthiwa yi-opposition. Ungakhangela silomgwaqo wenkayi thina. Umgwaqo wenkayi kawenziwa kodwa silabo MP abezano kodwa.
Yes, ibe kulapho. Yes, ibe kulapho singakangeni kakhulu. Siyokugolide, uyazwela lapho golide bakhala abaphikisayo. Siyabonile njalo kulaba bamakhansila amabili awesisi abotshweyo njalo lo sikhala, uJob Sikhala lokho phakathi khona ngale. So ke libatholela uBhulo ngaliphi la?
Ngiyabazi ama opposition activists njalo abanye abamele amadala eParliament abanye ama councillors abangakazi beligqobe emnyango wenkamba yamapolisa kuphe ezidokisini kodwa labo bayakhankasa njalo abanye bakhona benqoba sibili baze bayongena emaParliament lasemakhansilini angikhona khona ngale bengazange baboshwe kungenxa eyokuthi bona bayenza izinto zabo belandela imithetho yelizwe ekhona ebamba wonke umuntu ayibambi kumbe umuntu weTBC kumbe wemthakazi kumbe umuntu wezanuPF kumbe wezabu ibamba wonke umuntu. So kulabanye abafruze izinto ngandle njengakona kade usukutsho okaJob Sikhala. OkaJob Sikhala akulandile politics lokwa. Umuntu owayevele ezenzela into zakhe waya phambi kwecourt yamnika ibail lama conditions angikhona ukuthi nxa uthatha ibail kumele uzibambe kanje. Nxa ungakela ukwenza konoko mhlawumbe uphenduka lapha phambi kwethu sizakhipha konke lokwanade sikunike khona ama privilege labana sesikufaka ngephakathi indaba yakho ithethwe uphakathi. Ngoba uyakuthengisa ukuthi unawufuna ukunjani ukulalela lokulandela izimiso zabe zifakiwe khona abantu. So izinto abantu abazenzela bona bodwa. I've seen mina ukansela wami lapha enumber 6 laphana kakazaboshwe, uMP wami lapha ephila naMpoboma kakazaboshwe. So is many other parts of the countries ama-MPs ama-councillors abaningi ngabakazi beboshwe ngoba bayenza izinto belandela
imithetho. Bancube bazwela ugolide lapho uyakhuluma. So ke uthi bakhona abanye benu abangamahlongandlebe. So ikho ngazani kuyahlupha khona.
Ye, uGolide uzahlekwa la ngokungonana kuyahleka osokusiza umuntu nxa ekhuluma. Nxa wake walalela uInosinkala ekhuluma ngesikhathi sakhe kode kugcineni wagcina selikhuluma iqiniso. Bakhuluma uGolide ngesikhathi sikaMgabe kugcineni beqa bavumelana lathi ukuthi khona uMgabe ugangi. Kanti esuyakuveza futhi uGolide ukuthi ungaba muhle kubo Golide kawula problem njengoba ekhuluma ngabokhansila bakhe. Umuntu ongathintwayo ngolu ngekuyo izanu lo bezakhuluma ngo-PF wakhe akusebenzi izanu leya ayisiyo ka-PF izabi izanu yale sikhuluma ngayo izanu nge-idea ngezenzo zayo zakudala othuma bengekho kuyo ibagijimisa la kathesi sebegijima layo sebempongoloza kube yibo asebethwele umphongolo wokuklabalala bekuzanu akusebenzi okuyilinto khona lokho. Awusebenzi nje uyakwazi futhi uChuma njengoba ekhuluma khona. Into ekhona Chuma yekelana abantu bakhululeke. Impi eyaliwayo yayingeyokuthi umuntu kakhululeke. Namhlanje waye kumele umuntu akhululeke ngoba uyizana.
Chuma.
Izelelele uSmith lakhe inkalakata zezindlu ezilama 40 lokuzeni ezilama 40 bedrooms kodwa lesithi kulama sanction. Lisedlula uSmith abazange bakwenze balokhethi kwenza. Sikhuluma khona apha sibathathu nguwe Chuma osuthi kakhulu okwedlula sonke khona.
Yeah. What's some games to
call it? Unfortunately, bengizothi nge sikhuluma silama lokuze intention ukuthi kuyakhiwa athi ubana kuya kuyalulazana angikho mina ncuba ukululaza nxa ulambile hamba udike ukudla inkosi yami akulamuntu ozakudingela ukudla vele kuyaphandwa yikuba unkomo athi wena vuka uzenzele akulamuntu ozakwenzela ukuthi na ufake ukudla etafuleni yakho kumbe abantwana bakho into ekhona kuphela yona asifundeni ukuhloniphana ngezikhathi zonke being in different political setups akutsho ukuthi kona sokumele ubona nganta wena olelungelo lokukhonya kumbe lokuthethisa ukudlula abanye abantu lokwana kuthi bengisela nje kuphela u-emptiness oyabe usulabo ungumuntu okumele ngabe uyahlonitshwa it's very simple okwinto lokho ngiyakhuluma mina ngithi kona ama-councillors amaningi lama-MPs amaningi abamele ama-opposition parties abakaze belinuke ijambo lepolisa kumbe benuke isitokisi ngenxa yokuthi babe besenza izinto ngendlela efaneleyo akusiyo ndlela engizani u-PF lyana.